ngakho vele ngumuntu osephelele ngomphako nje akusena into azoyenza lo muntu lo usehlulekile. Kanti kunenye into futhi abantu beZimbabwe into engaba yiyo yona, abantu beZimbabwe into ade kufuneka bayenze kufana ukudemonstrate kwabo kwakufuneka bangayeki bakhontinye umnangagwa azasweli nokuthi uzobopha bani uzoshaya bani ngoba shaya wonke umuntu kahle kahle ngoba leyo nto sokumele abantu manje balawo barivinje ukuthi abantu baningi ababotshiwe abanye basezibhedlela lokho eqhubeke kushaya abanye abobopha bani. Into esifuneka sokufuneka abantu bonke babambane bonke eHarare naseBulawayo bonke abantu baphume bagcwale ezitaladeni bethi bonke labo abantu ababotshiwe kabakhulule ngoba uma ngabe siyenza njalo kusho ukuthi ngaqhubeke ezenzela nje eZimbabwe ezenzela konke into babopha basha amapholisa namasosha. So kuyinto ebuhlungu leyo eyenzakala lapha
kodwa abantu bangathengisela futhi emgwaqweni phela bazagandwa bebulawe into ezinjalo babasithole pho kuyanceda khonokho
hayi akeke kulokhu nje akhone ngoba kuzoba abantu bonke bebambene. Into eyinkinga laphana ukuthi abantu kababambananga ngoba ngibheka into lapha kuntshintshwa ehisi le bengibona ku-TV abantu baphuma ngokweningi bonke baphuma ngokweningi bakhuluma izwele iyi-1 lokuthi upresident wakhona step down. Into efunakalayo nakithi ukuthi wonke umuntu bayephuma eHarare kuphume wonke umuntu ngitho gogo nabomkhulu kuvale izindlu wonke umuntu bagcwale ezitaladeni balale khona yikho okufunekayo.
Sibone ke sobaba uthi basathuma
yazi yeza ngihambe kakhulu ngizamkhathazeka kakhulu ngawo umuntu omdala ekhuluma njalo amazwi akhe kalunganga luba bangazi nje sekuyikuluphala phela ukuluphala ngokuthi isikhathi kuyaphambanisa ingqondo ngibona ngani sekukhulilele umuntu ukuthi yena angakukhokhela ngibona ngani ingqondo zakasathathi kuhle ngoba abantu sebengezakekela njani ukuthi abantu bayefuna abantu bafe yini beze ngokuthi ngiyavula ibutho lelo lati lihamba libulala abantu lubaba lo angikwazi ukuthi njani mina ngoba wambona umbuso wakhe ukuthi uzaba kahlela umuntu ngoba ukhanye ngani kwenza kwakhe awukahle
ubona uzani ukwenzelani khonakhona ngokubona kwakho
hayi lubaba ngangikhangelela phana wenzela ukuvala ubuyi bakhe ukuthi kungazi kwaba nomuntu ozavusa ikhanda abe nguye yedwa wezintando yapha ebizweni manje lapho ukuceda isikhathi ngoba into ayenzayo leka hhayi uzama ukuthi aphilise abantu ukuthi bangazi bakhuluma intokozizezi zakhe azenza ezinye uye waqala umntu olubi abe sebesithi uyabopha abantu babencedisa abantu babeulawa besenzakeleli mile wayefuna abantu bayenzeni uzama ukuphitha abantu ukuthi bangazi bangabe lelizwe eliphezulu
so-ke lokhu-ke ukuthi kula bantu abanjengomajor general Douglas Nkayalamba labasanyatwe asekuthiwa bathatha ipentsheni ukubona njani khonokho
hayi lokhu aseyikuvala nje anti uzama ukuthi avale ukuthi amazwi angaphandle lawa angazi abone ngabe kuthiwa yena uyenza umsebenzi ukuthi ukhiphile abantu abagangileyo ulamanga kwakula nto ayenzileyo laphana uzama ukubafihla ngamanga lalokhu kuvala abantu emehleni uzama ukuvala amandlela amazwe la amakhulu akhuluma ngakho ukuthi abantu babulala abantu ulamanga uzama ukuzenzela ohlakaniphileyo akula kuhlanipha kwenzileyo laphana
ngithathe-ke ubaba umcebini so
nembi ubonayo ukuthi kuphela lokhu kuvala abantu amehlo ngalokhu kwakwenza ukuthi kuphela abantu ukuthi bayenza okurayithi na engenza okurayithi enguyo lala iwe tewo abulala abantu laba ebathumile njalo engaze kwenze amboni isapoti ongayithola kulelizwe lasezimbabwe ngoba foredi ngathesi ungajaqa into zonke zihlela phansi akulanto e-right akulanto eqondi abantu basweli imisebenzi akulani yena ngokwakhe nje uphela azi ukuthi hayi azithumela nje enika abanye bonu bebona abangenza ngcono abathandwa ngabantu
kodwa kulo muntu ongaphonga ukuthi iya nje isikhundla ayenze khonokho ukuthandwa ngabantu
hayi kazozethiye nangesho ndizafakaezibona ukuthi ngingashiya lapha kuthi indawo esengivumela ukuthi ngashiwa ngokhetho loludlulileyo that's why ubona lokhu engathi uzama ukuvalavala ukubophabopha abantu abasebandleni lakhe namasosha wona lawa abophileyo ukuthi abe kungathiwa yena selungileni engalunganga ashe bona vele sokufuza ukuthi hayi ukuthi kwenzakala kungenela amanye amazwe bebona ukuthi vele burungu bakhe lokhu iqhubeka sezibulungu esiya phambili
sathi uba ubheka isipho
akumelanga ethisele abantu kumele aphathe abantu the way a-understand ukuthi abantu bakhalaza ngayo ukuthi ayethisele abantu ukuthi bangakhoni ukukhuluma izikhalazo zabo ebathembisa ukuthi izobashaya ngamasosha asebenzi lokho ekugcineni niyozozithole esenkingeni angazi into uzokumela na ngoba asiyikho ukuthi ubhekwe ngabantu basezimbabwe ucele ukuthi ubahlukumeza kanjani amazwe wonke amdekisi akhona angamsapota abangakhoni ukuziphatha abantu babo elizweni ngiweye ayenza ngakhona and ngumuntu omdala lo uzwa njani yena ma engathembisa ingane zakhe ukuzishaya ekhaya ubona ngathi angasalalazo na.